sibamba ohangaphansi namhlanje khulu lokho kwenziwe ujaha lo olilunga le Citizen Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo sicinisile ukuthi kugolomba inyoka esemlindini besenzela ukuthi abantu bangaphindisela njengoba iconstitution yavuma okuthiwa ukuzivikela i-safety defense. Bafuna ukuthi abantu beZimbabwe bangazonda bavuke babe sebebedubula abantu sebecitsha. Bekhansila ama election. Sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strong terms we condemn the barbaric act, cowardice, lokwesaba izithunzi zabantu. Ubaba lo esithi ngumfundisi wethu okuthumayela faka intshukuntshu lomdlahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estrithini bambhula bamenza lokhu. Amanxeba la kambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela Major Street bangathini ngabantu abalohluko olunjalo. Abantu bafanele ukuthi khathesi babone sibili ukuthi bengenza njani, ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa. Yikho bekuhlala bekhala ngama-sanction, bangabona ama-sanction sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokhu becatsha ngawo. Sesimelele ukuthi bonke abantu beZimbabwe bakuhoze bangena ezistrithini peacefully bedemonstrata ngocuku olenziwa uZulu weZimbabwe.
Umbuzo omkhulu ukuthi uPresident Mnangagwa lo-deputy wakhe uChiwenga bathi udlame lungabi khona eZimbabwe, lokho siyabaxakazela. Kanti batshela bani udlame esilubonayo khathesi oluvele emapholiseni? Amapholisa azahuzwa mbani, azalaywa mbani? Sesimelele ukuthi amapholisa atshayele unemba yethu le ayisemthethweni, sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani, ngoba siyahlaloke sithi hhayi udlame asilufuni ngapha ebusuku lithethozela abantwana. Amapholisa asebenza ngomthetho, asebenza nge-constitution, afanele ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze i-constitution. Uma sokusiba nje ngubani ozalondolozela i-constitution, ngubani ozavukela abantu abangalamandla? Yikho silapha nje siyacebisa upresident weZimbabwe nephathi yakhe ukuthi hathi bo abantu beZimbabwe abafuni ukubuyela kugugurawundi, ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaqedha igugurawundi. So igugurawundi yesithathu yini? Saba le gugurawundi yabulala abantu ngo-1980 kwabuya uMrambatshina, khathesi sokubuyale ekunye i-dispensation. Sithi mayuyu, thina sifuna i-peace and tranquility, sifuna ukuhlala kahle.